isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngendaba ze ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Yabaza ukuthi simedisa abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilokhiphe kibe for me Zimbabwe for human rights. Ama allegations akhona akaphumisisi.
Amagqwetha azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe eVumba Chikwe Mine abavalelwe enkambeni yamapholisa eGwanda.
Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke. Into esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa uthithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem.
Amabandla aphikisayo enhlanganiso ye-Election Resource Center bakhala ngokunganikwa yiZimbabwe Electoral Commission ugwalo olulamagama abavotayo olwe-voters roll.
Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje uthetho lusemnyakeni ozayo but i-voters roll ilizele ikhona laba bantu sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo.
Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadala omabili ePhalamende abalisa ele-Senate lele-House of Representatives kanye lobosi balukhulu bezabelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe izolo lanamhla eVumba Chikwe Mine abavalelwa enkambeni yamapholisa eGwanda. Umnumzana Jabulani Mhlanga, omunye wamagqwetha enhlanganiso le, uthi bazama ngamandla wonke ukukhulula abantu laba abagoqela abesifazana ababili. Amapholisa acine ephosa intuthu ehitshayo kulandela ukutshiswa kwezakhiwo zomgodi lo kanye lezindlu zabaphathintambo beVumba Chikwe Mine. Abesifazana bebebhikitsha ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Amakhosikazi la abefika phose amakhulu amabili avuke emadabuka kusa elubhekise emgodini wegolide weVumba Chikwe ukuyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Umhlanga utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abanye ababotshiweyo bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Yabazama ukuthi simedisa abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilokhiphe kibe for me Zimbabwe Rights for Human Rights. Ama allegations akhona akaphumisisi but what we gather is ukuthi awonkona bebedemonstrator against imine. Kanye imine isibe sikhathi ngabani imali zabo zeholo. I think ukuthi abale 2 months njengaholo. So basebedemonstrator izolo. Khona fanele kudemonstrateni kwase 1,000 akula kuzisana kukhona. And then imine yalisikhonkhona ukucinge sele bulala izinto zayo. So as a result yasiwa report emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke bebotshwa ngamapholisa belekela be-police station. Abanye ukuthi ababotshe izolo. So we're trying to see with our best we can assist them ukuthi bathole ngaba bekudinga. Lokuthi mhlawumbe nxa kusenza sikhipha abanye babuye bevela phandle.
Amapholisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khonapho nxa akhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. And amapholisa abophile yi-law and order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labo mama kumbe ngabobaba kuphela?
Obaba bangu-179, omama bangu-4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha namhlanje?
Sisazama kathesi ngikhona siyahlala imeeting with this board sibona ukuthi how best we can get some of them out because abanye ngivele abanamacala ngamalokhu izweni ama tracknets arrestwe ukuthi bapho ngokuhlela abantu bonke babophe nje sengena bofakazi ukuthi emisibe ngayo bedala amacala.
Ye, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswe ekhoti bengahamba nini emthethwandaba?
Kuze nje abanye babothe izulu abanye babothe namuhla. So ngomthetho namapolisa ayangivuma ukuthi abagcine for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababothe izulu kumele bahambe ekhoti kusasa, ababothe ekhoti ababothe namuhla kumele bahambe ekhoti from kusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Nxa sikhangela thina kula masala la sabona kuyahamba njani ukuthi amapolisa asayenza ama-investigations kanti and abangasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ungahamba kanjani. Because that is what busy bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abantu laba singaba le comment ukuthi sifuna ngani amacala akhona ngaphetha kanjani.
Umnumzana Jabulani Mhlanga ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zomgodi weVumbachikwe kanye labakhokhela amapholisa ngoba bebengaphenduli umakhale khukhwini. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi izahambisa iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba nxa ingehluleka ukubanika ugwalo olujulileyo olumumethe amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo. Inhlanganiso le ithi akuqondanga ukuba iZEC ikhuphule intengo ye-voters roll njalo yale ukunika uZulu ugwalo lolu oluzasetshenziswa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lePhalamende lo mongameli. Amabandla aphikisayo ayakusekela lokho esithi voters roll kukhanya ingani isetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingaqondanga. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kumele kube lula ukuthi uZulu athole ivoters roll.
I-voters roll babudube yiyo evotayo, kuvota yona iphinde ibale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni. Yikho kulohlupho khonoko. Ungavele ubone into vele izanu engafuni ukuthi yenzeke, yinto esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abaphiwa khona umbuso, i-kingdom yona le khona iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuza kuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthola ukuthi abantu bayisekela isenza beyibona ukuthi into eyenzayo imbi baphinde futhi bayisekela ukuthi ithi mayiqila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela. So ke yikho lapho kulohlupho khona, akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona. Uhlupho lukhona, kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo. Otherwise i-electoral law if you read it, mina I think it's fairly okay, but the electoral procedure yiyo ehlupha ukuthi uyabona right now umthetho uthi abu-release i-voters roll, but kabayi-release in the procedures, indlela abenza ngayo umuntu ufika azenzele akuthandayo kodwa umthetho ukhona, uyayibona into yakhona. So ke kulohlupho ukuthi kungalungiswa njani. Okokulungisa koko yikuthi abantu lobo i-voters roll bengayibonanga bayevota in numbers against khona lokho okwenziwa izalo.
Kodwa nxa ivociweke i-voters roll kumele kwenziweni?
Uhlupho ke lukhona apho ukuthi i-voters roll nxa ivoxwe njengalokho esake sikubone, ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le 120 years obevota. This thing is a challenge babudube, ngoba umuntu ojayele phela ukwenza lokhu kakuqalanga even ngo-1980. Yinto ezazisenziwa abantu besempini ukuthi izinto zenziwa ngenkani. La namhlanje lokhu kusenziwa izinto ngenkani, lokhu esibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith. Umehluko kawukho.
Umnumzana Mlungisi Moyo ukubandla leZANU-PF sixoxelaye esenyathi esabelweni seMathabeleland North.
I-issue ye-voters roll is highly sensationalized. Ichezwe imizwa ngento engekhoyo kugrawundi. I-voters roll ibivele ikhona
sisibethe train lolo lwedlulele. And the voters role ikhona sizesifuna kulolu khetho lizayo. Iveki yi-commission e-operator ngama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So iveki layo ungayibona isingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyayenza kumbe kakuyenza. So kusiya ngezikhathi layo eziphiwe nguhulumeni. Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters role bakhala ngayo manje ukhetho oluseminyakeni ozayo. But i-voters role ilizele ikhona. Laba lanto sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo. But kathesi i-voters role ne-depending ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukusela kukhetho olwedluleyo kusiya kukhetho oluzayo. Kuyabe kunabanye abasishiyayo, kunabanye abarenounce ama-citizenship, kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyithole uyifinance ukuthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhetho. Kuningi okwenzakalayo.
Ye, kodwa khonapho moyo nxa sikhangele. Ye, kodwa kulabanye phela bakhonona bathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani kumbe imali nikiniki njalo ngathi bayayifuna.
Right. Iveki yibhodi ethethwe nguhulumende ukuthi ingaze yakhupha into ezimanikiniki, ikhuphe into ezichachayo ezizancedisusu. So manje isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimvamva inika uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazona izinto ngoba kuthatha uZulu yena lowo oyabethole into ento ezingaqondanga. Kuthiwa wajika athi hayi khathi ngani umoya nangu lapha ku-voters roll kodwa lithi umoya utshonile ngomnyaka odlileyo. Thina abantu abangaba yi-16-17 million and iveki yibhodi elihlekane ukuze bakliye bameke sure ukuthi ukhetho olungakabi khona wonke umuntu okuvotas role ngumuntu ophilayo ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kaso exercise engaphombi ukwenziwa nje yemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngisuka mina ngiyenje ngingangayicela i-voters role ngo-2018 siceda ukhetho ngahamba futhi ngayacela i-voters role 2019 ibiphume veki ngacela 2020 ibilokhu iphume veki 2021 ibilokhu iphume. But manje angawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo abezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi baregistre ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga baze kayithathe ithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ubuthola ukuthi umuntu uyafika athi hhayi mina isihlobo sami lesisathona nyakenye but siloko sikhona kuvota zona bazame ukuthi banqabele lezo zinto.
Lo-ke bekungumnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla elibusayo obesithi kuyamangalisa okufunwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Esixoxelayo phambilini bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Akukhangi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa eleSenate leleHouse of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo ngoba ukubalwa kwamavoti akukapheli. Kodwa ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elikhokhelayo ngoba selithole izihlalo ezingamakhulu amabili 200 kuHouse of Representatives. Kuthi ibandla lama-Democrats lona selithole izihlalo ezilikhulu lamachumi ayisikhombisalane 174 kubika kwabezindaba abe-Associated Press. Ingcwethi zithi ama-Republicans akhanya ezanqoba ahluthunele ama-Democrats leli dale. Kudale le-Senate khona amabandla amabili asethole izihlalo ezilinganayo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 ngalinye. Kulezihlalo ze-Senate ezine eziseleyo lapho kuzabalwa khona amavoti ezibalisa e-Arizona, Georgia, Nevada, le-Wisconsin. Abancintise bemele amabandla omabili kulezi zigaba bangutshiki lobhanqa. Esigabeni se-Pennsylvania obekubusa khona ama-Republicans, umnumzana John Fetterman wama-Democrats unqobe uDr. Mehmet Oz wama Republicans. Esigabeni seGeorgia, khona ukhetho lweSenate lubikwa lulakho ukuphindwa i-runoff ngoba kukhanya kungela ozathola amavoti ahlelwe ngumthetho. Sixoxe lo munye wabavote izolo ohlala eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni.
Besikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangela ongathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives kodwa ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
I-Senate uthi ubona isiya kuma-democracy yini ngoba siyabona zindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
I-Senate yona ibivele ngathi yalela ngapha kuma-democracy ngoba labo bebengathi kabalaqiniso ukuthi bangayithatha lokho bangayithathi. Ngapha kuma-democracy bekusele kanje ukuthi kube lezihlalo esisoda kumbe ezimbili ukuthi bayithathe. Nxa kuyikuthi bona ama-democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma-republican.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama-republicans, i-senate iye kuma-democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engubaba uBiden owebandla lama-democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lo nolukhetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama-checks and balances. Babona ukuthi laba ku-opposition bangena ukwenzela ukuthi kungabi alala shokotsho for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho kodwa nxa i-Senate isele kuma-Democrats ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebambe i-Senate kuza kuba ngcono ngoba izidindo eziningi azizoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise nxa bengasanqobanga ngobuningi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela ngoba yena ungumuntu othengisele ukuthi ungokuthi abuse kuphela yena. Angithi ubezama ukuthi ayikhu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika, omunye wabavote izolo njalo uhlaziya ezombusazwe. Amazwe akwezwekazi le-Europe athi akhangelele ukuba azakwamukela iziphepheli eziningi kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia. Athi kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi, 6.9 million, ababaleke ezindlini zabo kwele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Democratic Republic of Congo selixotshe kulelo lizwe intatheli izindaba yakwele France uSonia Rowley akwaziwa ukuba ubotshelweni. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Saneliso Dube odabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
South Africa ngenza ngokuzodinga umsebenzi nje.
Ye, wagcina ukuthola umsebenzi onjani?
Ngagcina ngingena ku-dispatch clerk.
Ikwenzani khonokho, Madube?
Sidila ngama-computer. So umabantu bethenga ama computer then adlule ezandleni zami ngiwabhenga buke ukuthi ama computer alungele yini ukuhamba emakwamanye ama company.
Ye unjalo umsebenzi lo unzima kumbe umsebenzi wawufundelayo?
Ah umsebenzi nami ngufunde sengikhona apha eGoli.
Ehhe andubana kuloko wawusenzana ekhaya eZimbabwe.
Ngasuka laphana ngiphuma esikolweni sengishonelwe ngabazali. Abazali bami ngithe sengasenabo abazali ngeze South Africa. Ngikhukuza kwami sengizozama ukuthi ngithole umsebenzi.
Ye wawusuka ngapi khonapho njalo isikolo sangkhona kwakuthiwa kuyini?
Ngangisuka eNyandeni village 3. Ngifunda eNyandeni secondary school.
Kodwa waphutha yini izifundo zakho eNyandeni secondary?
Ah, ngiziphuthanga izifundo zami.
Mm, kukhona okwahluphayo.
Ya, kukhona okwahluphayo. Angizange ngisaziphutha izifundo zami.
Ye, njengomuntu oyintandane, sizokuthiwa kukhona okuzamayo, akusithethi kuyini?
Zama ukuvula i-charity home lapha eNyandeni, emzini owathiwa ngabazali. So ngabona kuyinto enhle ukuthi lo muzi ungavalwa kodwa ngisize intandani nabafelokazi okukhulu nabogogo kuwo lo muzi ngokuncane lokho mina engikutholayo nami eGoli.
Singathi kona manje siwenzeni ngakhonoko ocabanga ukuthi wenze?
Ah manje into esengiyenze laphana ngama December bengifika ngiyahlanganisa impahla lana ama second hand impahla ezindala ngihambe nazo ngale ngifike ngibabize bonke nge-23 zika-December babuye ngibashere lezo mpahla ngizama ukuthi ngithenge imbuzi ngibulale laphana ukuthi banike ukudla ngidinge uyiradio ngibachayele ukuthi labe belekhisimusi bathole lezana impahla ukuze labo uma kufika i-25 begqokile.
Yes, sizokuthola kukhona okucela ebantwini, ucela ukuthi bakuncede njani khonapho?
Ngihamba ngicela lakhe ngicela iy'mpahla bayanginikeza ngizithumele ekhaya zifike zibekwe until ngiye ebantwaneni. Then into esemqoka manje ekade sengiyifisa kakhulu yi-minibus. Yekade sengiyifisa engibona ukuthi abantwana laba engizitshela ukuthi ngiyabasiza ngempahla ukuya esikoleni kunzima. Bahamba i-distance enkulu kakhulu, uma ngoba ohambayo umkhulu kakhulu. So ngase ngibona ukuthi uma ngingazama ukuthi ngicele usizo lokuthi ngithole i-minibus kungaba easy ukuthi abantwana beye esikolweni.
Ye, so abafuna abangafisa ukuthi bakuncede bayakuthola njani madumi?
Efonini, kuFacebook ngikhona, kuWhatsApp ngikhona, and then ngizoya vele ekhaya maduze.
Ye, ifoni
ngihamba nje ngoDisemba.
Ifoni number yakho ithini? Ucingo lwakho, akubanika ucingo lwakho.
Ucingo lwami lithi 073-760-5591.
Akuluphinde madumi.
073-760-5591. Ngiyabonga kakhulu balaleli, ngiyaludinga usizo. Nisaleni kahle, uNkulunkulu abe nani.
Unkosazana Saneliso Dube udabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg, Wele, South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uselungiselela ukwamukela abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ayethulela bezindaba umphathi ndaba ogatsha lezokuthulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtshwango. Uthe sebetshela uhulumende weSouth Africa ukuthi bazilungiselele ukwemukela izalwane zeZimbabwe ezilama phemithi azephelelwa isikhathi ngohlangula. Unkosikazi Mtshwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena lemota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena lempahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kweleSouth Africa. Kodwa inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kunengi lezalwane zeZimbabwe esesiphile kwele South Africa kweminyaka zisebenzisa amapermit la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele kwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Waye bathume ukuphi la abantu othi uyabamukela babecele kuye yini ukuhamba kule amazwe adebe kuyo esifiso sala eSouth Africa. Igovernment yeZimbabwe ivela kumelanga iphawule njengandaba le ngoba iyehlulekile ukugcina abantu babo. Sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le into egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo.
Mbona ngathi igovernment yaseZimbabwe ayingadlali especially ngabantu. Into yasusa abantu ekhaya kuhlupheka kumanje nje siphande semazweni still kusahlutshekwa ekhaya siyabona abantu baloku besacrossa emngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabi sesimeni sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit kodwa kukhanya uselahle ithawulo. Thina sifisa ukuthi ama-permit la avuselelwe.
Iinkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kweleSouth Africa, umnumzana Thurston Ndlovu, uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa esikhulumeni sebandla leZANU PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Uthi bakhangelele ukuthi imithetho ezakwenza kube lula ukuphindela ekhaya iqale ukusebenza masinyane ukuze asebefuna ukubuyela bahle baqale kusasele isikhathi. Uthi lesi sibonelo sikahulumende olalela izikhalo zomphakathi nxa abantu kukhona abacela kuye. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiya kubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Ministry of Seven Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. I-Studio 7 izabe ilethulela okwenzakalayo nsuku zonke kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup eDoha, Qatar. Sekunjalo, umncintiswano omkhulu lonyaka. Xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqetshi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms. Sidugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.